abezanu PF sebefuna ukwenza iZimbabwe iRwanda leBurundi. Thina njengebandla labantu ayisithi esixoxa le idemonstration. Siyamangala kakhulu sebesipha amabizo okungani singama-terrorists, thina singasibi baqoqi bale idemonstration. Thina sakhuluma mhlophe ukuthi sizancedisana lalabo abantu abafuna ukuhlala kahle, abazakwenza idemonstration peacefully, abazanqaba udlame. Ngalokho lokho kwenziwa ngamajaha la abazithi ngabe ZANU PF, hatshi bafuna ukuvusa i-civil war. Ngoba thina sihlomanga, njalo abantu beZimbabwe ayisibo abathi bafuna ukulwisana labantu, bafuna ukutshengisana mhlophe.
Njengoba abantu bezanu PF bekhanya bezimisele besithi akufiwe nxa kufiwa, kungani lingadedi lina litshiyane lakho okokutshengisela ukuze kungabi lokuchitheka kwegazi?
Thina beMDC ayisithi esiqoqa umhlangano lo, yikho ke ukuqondisa imtshoko kithi liphutha. Njalo bafuna ukwethusela uZulu, abafana laba abathwebe izingqamu lemtshoko lani lani, hayi bayasetshenziswa. Mina lebandla engilimelayo singake satshela abantu ukuthi bayekele ukudemonstrate mhlaka 31. Kuzavela ebantwini njengoba umbuthano lo awusoze ube ngowebandla leMDC, ngowebantu beZimbabwe. Uma iZANU PF lehulumende weZANU PF iyekele izihliwi zisenza khonokho, kutshengisa ukuthi bahlose ukubulala lokubhidlisa abantu njenge into abayenza ngeGukurawundi.